Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 23 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ofuna ukuphuma endlini, ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana nabanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe nanxa sikhuluma.
Kulaba ngamashumi amabili lantathu, 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe, ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezitshiyagalolunye 9.2 million.
Umuntu ngambona irikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty. Sila almost 90 days lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongu-president we-MDCT.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe, ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amahlanu 512. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers. Abaphindele ekhaya bivela kwele South Africa. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo sebeyisithupha. Asebehlolwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 63,347. Emhlabeni jikelele, abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,225,827. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 475,076. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4.9 million. Kubika abenhlanganiso iWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amathathu 315,410. Labulala inkulungwane ezidlula eziyisitshiyagalombili 8,334. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,982. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uzulu weZimbabwe sokumele aqakathekise ukuzivikela ekuthelelweni isifo se-COVID-19 njengoba inani lasebetholakale belaso kumaviki edluleyo liqhubeka liqonga okwethusayo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe selikusigaba sesibili sokuphindela emsebenzini lokuvulwa kwenhlangothi ezithile zempilo ngemva kwe-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi inani labantu asebebanjwe i-COVID-19 eZimbabwe sathi sedlula amakhulu amahlanu 512, kuthi abangamakhulu edlula amane 438 bengabasuka kwamanye amazwe angomakhelwane abaphindela ekhaya abagcinwe endaweni ezishiyeneyo zama-isolation centers. Ingcithi zezempilakahle zithi inani lasebefunyanwa belomkhuhlane selikhuphulwa layisimo somkhathi esomqando oselizweni okwamanje, lapho abantu abaningi abahlaselwa imvimbano lophepha okuzitshengiselo zalomkhuhlane lazo. Lezi ngcwethi zikhuthaza uzulu ukuthi kumele azinikele ukuzivikela ukuthelelana lomkhuhlane khathesi kunakuqala, atshengise isifiso sokulwisa lomkhuhlane engameleli ukufuqa nguhulumende. Omunye walezingcweti uDokotela Garishaba yena othi abantu kumele baqhubeke belandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization ezifana lokugqoka amamaski.
Wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe gqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo amamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Madzurira, unobhala obona ngezempilakahle ebandleni leMDC Alliance.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased now to 512.
Inani labantu abalala umkhuhlane selikhwelile. Sokumele abantu babe lokunanzelela. Kumele abantu bengaminyezelani bageze izandla. Kumele abantu bengabuthani njalo bengavakatshi ongela sizathu emaphandleni nasemadolobheni.
Observe the issue of social distancing.
Iningi labantu abalala umkhuhlane ngabavela emazweni afana neSouth Africa, Botswana, United Kingdom lamanye, kodwa ngenxa yokuyekethisa kweziqondiso ze-WHO, abantu abatholakala bele COVID-19 abangazange baye kwelinye ilizwe sebebonakala inani labo liqonga kumaviki ambalwa edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, kulamapholisa alishumi lanhlanu akwele Botswana asebefakwe endaweni yokugcinela abanakanela ukubana balomkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokubopha owezimbabwe otholakale elomkhuhlane lo. Amapholisa la kade ebophe omunye owesifazane ongene kwele Botswana ongekho emthethweni. Intethelo izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Umphathisihlalo wekomiti ebona ngokuvikelwa komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, uDokotela Kiring Masupu, wethule umbiko lamuhla esithi kulamapholisa asengeniswe ngaphansi kokuhlala bodwa ku-quarantine ngemva kokunakanelwa ukuthi bangabe bethathele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukuthi amapholisa la edolobheni leGaborone abophe umama weZimbabwe ongene eBotswana ongekho emthethweni. Ngesikhathi evalelwe esitokisini elinde ukubuyiselwa ekhaya, wesifazana lo utholakale ukuthi ulomkhuhlane we-COVID-19. Ibizo lakhe alikhitshwanga ngenxa yesinqumo sikahulumente weBotswana esokuvikela bonke abagula umkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa afakwe kundawo zokuvalelwa wodwa balinde impumela ngemva kokuhlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19. OweZimbabwe uhanjiswe esibhedlela seKutumile Masire eGaborone lapho ugcinwa izigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19. Omunye oweZimbabwe kwele Botswana umnumzana Benjamin Spanda uthi isimo esibhekane labantu bekhaya sinzima okwenza ukuthi beqe umngcele noma bebhekane lengozi yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo esikhona lapha yikuthi is either ubulawa yi-corona or ubulawa yindlala, whereas abantu basekhaya I'm sure they are conscious about indaba le lokuthi kumele bazivikele, bavikele nabanye abantu. Kodwa kwesinye isikhathi isisu nxa singela lutho sikwenza ukuthi kugcine wenze ama-decisions a desperate.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Pecas Ndlovu la uthi isimo sekhaya senza abantu babhensele ukuhlupheka beseqa umngcele bengena kwamanye amazwe.
Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19 iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but beleke befohla befohlele eBotswana behamba ukuyadinga imisebenzi. Ezinye indlela kutshengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
Ayisikho kwakuqala kutholakala beZimbabwe abangena ngekho emthethweni kwele Botswana belo mkhuhlane we-COVID-19 osokusenza lelo lizwe lesabele ukuba ingozi enkulu yokumemetheka komkhuhlane lo izavela ebantwini abadabuka phandle kwelizwe. EleZimbabwe lalo likhala ngokuthi izalwane zalo ezivela kwele Botswana leSouth Africa yizo ezibuya sezibambe umkhuhlane we-COVID-19. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaborone kwele Botswana.
Oms umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Besithi bakwenza lokhu belandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court okubikwazi ingcitshi zezombusazwe ukuba sokuzakwenza ibandla eliphikisayo liqhubeke lilingelamandla okumelana lebandla elibusayo le-ZANU-PF edale lephalamende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaxotshiwe laba bayisishiyagalolunye ababalisa uMnumzana Amos Chibaya, Hepmo Chitsiba, Murisi Zizayi, Muchaurayiwa Mugido, Onkosikazi noMathemba Ndlovu, Ana Myambo, Francesca Ncube, Virginia Muratsikwa noConsilia Majaya. Loba nje uMnumzana Nelson Chamisa wancintisa kukhetho luka-2018 engaphansi kwe-MDC Alliance. Umthethwandaba unqume ukuba i-MDC Alliance ngumanya nomabandla athi i-MDCT, i-MDC eyayikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, i-PDP ekamnumzana Biti, i-Transform Zimbabwe ekamnumzana Jacob Ngarivume, i-ZANU Ndonga, i-Maudi Christian Democratic Party le-Zimbabwe People First. Lokhu wenze ukuba uMakhuphe athathe isikhundla sakhe sokukhokela i-MDCT wahle waxotsha amanye amalunga edale lephalamende. Namhlanje isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Khalipani Phugeni wazise ukuba sekuxotshwe abanye njalo.
Ama-recalls njengoba sihlala sitsho ukuthi umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty.
Uqhubeke esithi bazaxotshwa bonke abasephalamende abasekela uChamisa.
Sila almost 90 days amachumi athiya ngalolunye lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT. So mangabe uye eParliament ngegama le-MDCT wena buzosithi hayi wena usungwe-MDC Alliance Party, hayi uyazixotsha wena eParliament, uyazixotsha nasemhlanganweni. So okungcono yikuthi ubabuze bona ukuthi kanti bazixotheleni emhlanganweni.
Kodwa ingcwethi ecubunga ezombusazwe uMnumzana Mlindiwe Mancitshana uthi lokhu kuzabulala ibandla eliphikisayo kuphe ibandla le-ZANU-PF intshukuntshu.
Okwenzakale namhlanje lokhu ukuxotshwa kwabameli bebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bexotshwa ngelinye ibandla abancintisana lalo kuyinto elihlazo kakhulu nxa sikhangela idemokhrasi kumbe ukuzibusa ngendlela ekhululekileyo elizweni leZimbabwe. Ibandla leli elibaxotshileyo kulibandla elizimeleyo kodwa elikhanya selisondelana nalelo eliphikisana lalo kumbe elibusayo ele-ZANU-PF. So lokhu singathi kuyikuphela kwedemokhrasi eZimbabwe, kuyikuphela kokuthathwa kwentando kaZulu.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mlungisi Dube isakhamuzi seHarare.
Ukuxotshwa ePhalamende kwama-MPs la amanye ebandla le-MDC Alliance axoshele ibandla likaThokozani Khuphi kuyinto edanisayo kakhulu eZimbabwe, kakhulu nxa sikhangelele ukuthi abantu abavele babavotela besebandleni le ababelithingi lika-MDC Alliance elikhokhelelwa ngoChamisa. Nxa sokunje ukubana kutholakala ukubana oKhuphi balamandla ukuthi beqhubeke bebaxotsha ephalamenti kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukubana izifiso zabantu azilandelwa eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le yi iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku-short wave.
Wezivela kwamanye amazwe.
Izizalwane zeMalawi namhla ziqhobe ukhetho lwesibili oluyirivan olokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela olosolwa ngabaningi ukuthi alukhululekanga lwesulwa ngumthethwandaba. Umongameli Jacob Zuma wayengumongameli weSouth Africa umiswe phambi komthethwandaba namhla lapho abatshutshisi abedlulisele phambili ukuthethwa kwecala alitheswayo elenkohlakalo ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Amapholisa kwele Melika amise ukutshengisela kwabantu eWashington DC ngomvulo abakade bezama ukuwisa isithombe sowayengumongameli umnumzana Andrew Jackson obikwa wayelobandlululo.
Ngokwamanje wothi ngidedele uChris Gande weStudio 7 esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Udubo lwezomnotho elizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo, njalo ngapha le ntengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Kuningi-ke akadeke sitshontshela aningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sibone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlonze. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi nekampani nekampani, ne-industry ne-industry, ake lizame ukubona kuma-bargaining councils enu lapho elinegoshetha khona ukuthi linikwa kuphela imali elohlonze.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mkasa uthi imali kayiqutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithethilesa lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisidawoda isisazisi laba abahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi vele amaelazi wonke sebasafinilaasebasiva lapha labo asebehoda khona lokuvela khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza pabone amatsha lawa lamathen kube sokusimangalisa ukuthi yalithina nje kwani imali zonalezinxazithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka ukuthi ujiwe lazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali lezisezisezwa awo okuba nzima bizendi kube nzima sekusela izolo abantu sebesefisela indawo ama-customer ezifuleke ukuthi bethenge i-gift card yikho lapha de kungathi kubeohlupho khona izini lemamakhethi laba abahotisa ama-vesgate lapho besho kufika nzima-ke beyiyala imali yambona so singazi ukuthi yathi uhlupho lwangona lusukanike ngani ngoba imali mayivele yafakelizwe kumele ukuthi ibisebenze. Senikhuluma lesethilensini imali yezimbabwe kayisethileni olayo ngolayo izabe ithelelelwa ngemizathu mayisisiya komunye nesho ukuthi iyahamba komunye ophinde iphendule khonapho ayisethileni inese kwaziyo kudala sisafunda wawutshwa imali xaesekuletha iyahamba ifike ebhenki iphenduke isikhathi sibuya isindela isibamba kwesinye isandla but wakatezimfande ukuthi bengalaba abazelele nemali iyabi
ingcwedi ecubungula ezomnotho omnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanyamazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Ukhulumende nxa ekhulumisa ngokungezelela imali yemholo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwezi intenye ngoba izisebenzi zikahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi bayebezele ukuthi bekhangelele ukuthi sekule mali eningi. Nxa vele sokuhlangene imali yokuthi badanikwa imali yangaphandle kusekuphambaniseke ngoba umphika emnyama wemali yangaphandle kuthi sabalale siya khona. So abona ngathi ngiyakwathi kwaphambaniseka ukuthi kakhulu.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa okwehlukileyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle, liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo se-coronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Siyathinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe, i-Amendment Bill No. 2. Silusiza ukuthi ngeke leni lizwe ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenza emakhaya. Noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Gove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi inkohlakalo isinjengemvukuzane esibulele ilizwe. Osokusenza lo dubo lokuswelakala kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo luqhele ngamandla. Intsha yeZimbabwe ithi isekubone kufanele ukubana kukhulunyiswane ngalolu daba kabanzi. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe nguMike Hobe weStudio 7 lomnumzana Kelvin Manduna, enye yalezi ngcwethi, yena othi inkohlakalo eZimbabwe isiphambanise intuthuko yezomnotho lezombusazwe.
Ngathi sile nkinga yenkohlakalo eZimbabwe and basithembisa ngesikhathi sekhu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelela isiba worse. Siyezwa umongameli ekhuluma ngama-cartels, sizwa u-chief justice laye khala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxa bebopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe, abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi hayi ayisebenzi ngamandla abo wonke. Bathi babopha labo abantu abakhanya ngani bancane kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-honorable Priska Mfumira, nangunjalo ubaba u-Obadiah Muyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumende uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubo?
Hayi, ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela ikaPriska. So luzakuzwa sekusithiwa amanye ama-charges were not successful have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuze ukuthi izaphela njani i-case leyani. Eka-Obadiah, I think the general consensus yabantu yikuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyi nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected. Kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obadiah. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. He's not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona ukuthi akula case lapha, ukudlala lathi just ukubotshwa kutshengisela ukuthi we are doing something, but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nxa sesithinta udaba lwenkohlakalo, awusitshele Mantuna ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama-levels esifike khona, inkohlakalo is now a facet in everything esiyenzayo. From usakhumbula nxa kade uhamba estratini uyadrayiva, amapolisa demanding bribes. Nxa uzama ukwenza ibhizinesi kumele ubhadale lapha langapha, iyacost i-development yelizwe.
Indaba leyenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni. Ulawo yinamazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela leyokuziphilisa.
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuza lunga if we could get umungameli who is committed to the fight against corruption. But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and i-corruption yethu it's political as a start iqalisa ngama politicians and abantu labo bayalandela. If we had a political class and umongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials wonke they would toe the line because there would be zero tolerance to corruption.
Manje abantu sokumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe.
Mike, iqiniso mina angilasithemba for our young people and our youths. When I was last in Zimbabwe, ngangikhangela ama youth ethu ubezwe bekhuluma. Umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe, kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kuwe point where as politicians, we are able to change culture. Labo bazakhula benjalo.
Umnumzana Kelvin Manduna, yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuze ixoxa lapho noMike Ove weStudio 7 ecingweni eseWashington DC kwele Melika.
Dr. Ngagazo.
Hello.
Yebo, Dr.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Savumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million. abebandla leMDC ikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi. Namhlanje baxotshe amalunga edale leparlamente awuMDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uCraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.